ndaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Le chona njani mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngomvulo mhla zimashumi mabili kuNkwenkwezi 2019 nengothungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje,
lokhu sokuyinjwayelo eyenzakala nsuku zonke lapha esigodleni eHarare, ngoba sibona amapholisa ebuya ephethe izibhamu njalo namatiyegasi begijinisana namavenda bejika amatiyegasi njalo bedizela abantu.
Kuqhamuke ukulwisana okukhulu phakathi kwabaphila ngokuthengisela esitaladeni lamapholisa eHarare namuhla, kwalimala abantu abambalwa.
Sokubiza ukuthi uhulumende akhangele ezinye indlela zokuthi athuthukise ngazo amandla kagetsi. Engakhangela ukusebenzisa kana ama-windmills, amalahle kanye lokunye okushiyashiyaneleyo. Ngokutshintsha okuyenza i-climate akumelanga njengelizwe siloke silokhu esikhangelele ukuthi lisathole amagetsi emanzini esiwathulayo ku-Caribbean.
Uzulu usola ukusilela kwamagetsi elizweni njalo uthi uhulumende kuthathe amanyathelo okulungisisa lumumo. Abantu baxwayisa ukuba balimuke ngesikhathi somqando esiza lengozi zokutshiswa kwabantu yimililo ebaswayo ukuze bakhudumale. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Kuqhamuke ukulwisana okukhulu phakathi kwabaphila ngokuthengisela esitaladeni lamapholisa eHarare namuhla, kwalimala abantu abambalwa njalo kwabulawa amafasitela ekhemisi yako QV etholakala esitaladeni sikaNkwame Nkrumah lo Angwa Street. Abathengisela esitaladeni bebejikijela amapholisa ngamatshe, kuthi amapholisa wona ebehlasela ngezamboko lentuthu ehitshayo itiye gas. Elinye ipholisa libikwa lihwatshe uvolovolo. Isikhulumeli samapholisa umnumzana Paul Nyathi uthi ukulwisana lokhu kuqale ngemva kokuba amapholisa ezame ukuhlenga omunye osomabhizimusi obikwa ebethunjwe ngabanye babathengisela esitaladeni laba. Kodwa abathengisela esitaladeni bayakulandula lokho besithi amapholisa yiwo abahlasele ngaphandle kwesizathu. Sixhume olwela amalungelo oluntu eHarare umnumzana Charles Inyoni, yena othi ukuhlaselwa kwabathengisela esitaladeni ngamapholisa sokuyinsakavukela.
Lokhu sokuyinjwayelo eyenzakala nsuku zonke lapha esigodleni eHarare, ngoba sibona amapholisa ebuya ephethe izibhamu njalo namatiyegasi begijinisana namavenda bejika amatiyegasi njalo bedubula abantu. Iviki edlulileyo kwadubulwa abantu balimala, namuhla nje kubhihlize impahla kwalimala njalo abantu. Vele sekuyinto abajayileyo ukuyenza nsuku zonke eyokuthi bagijinisana namavenda. Lapho amavenda nje ngabantu nje abadingayo ukuthi baphilise imuli zabo ngisela nje lengaxabananga lomuntu, kodwa besibona amapholisa nje ekhanya ekuthunywa nje ukuthi abuye kuzokisa.
Inkinga ingaphi kahle kahle, kuyabe kubangwani?
Inkinga ibukuhulumende ukuthi uhulumende kakwazi into ayenzayo, ngoba uhulumende wathi kulento okuthiwa i-indigenization lapho athi khona ngokuba abantu bake ngamavenda useyenze i-indigenization. Kathesi abantu sibe ngamavenda uyajika njalo ukuthi sithi hayi kasafuni ukuthi abantu bake ngamavenda, uthi sekufuna abantu basuke lapha edorobheni bayiphikisela ngaphandle kwedorobho. Khona lokho kuyinto nje eshuphayo, ngoba lapho kumele bayiphikisela khona akulungiswanga lutho, akulamathelithi, akulamanzi, akulani njalo kukhatshana nalapha lapha ama-customer abo khona ngoba nxa ungumuntu osebenzayo edrobheni osuchayisile ntambama ufuna ukuthenga amatamatisi ethu endlini yinto ehluphayo ukuthi itholakale usiqadana lemthova usiya phandle lebe edrobheni ngaphandle kwedrobhu usikuyadinga amatamatisi ukusugada futhi yetrawn ukuthi uzogada usiya endlini so bona amavenda basendaweni lapho abathola khona ukuthi ama-customer abo yiwo lapha akhona njalo khona ngokwakho ukuthi bebegijimisa emgwaqweni kodwa bona bengabantu ababhadalayo ku-council yinto nje ehluphayo ukuthi kathi sobabhadalelani ku-council nxa lisele bachethwe emgwaqweni ngoba ukubhadala ku-council kutho ukuthi liyarecognisa ukuthi basemthethweni njalo liyabapha ama-license okuthi bayebegijimisela emgwaqweni into okumele liyenze ukuthi libalingiselele ama-trailers njalo libaphe namanzi okuthi basebenzise kodwa uhulumende lokho nje kakwenzi
Umnumzana Charles Inyoni ulwela amalungelo oluntu sixoxela eHarare. Ukucitshwa kwamagetsi insuku zonke inkampani yezesa sokucunule abantu abaningi abathi uhulumende kumele aphange alungisise lolu dubo. Izesa ithi ukwehla kwamandla kwamanzi edamu leKaripa lapho kulesitichi esiphehlwa khona ugetsi kanye lokusilela kwedola leMelika elokuthenga lawo magetsi kwamanye amazwe ngokunye okubangela ukusilela kwamagetsi elizweni. UGibson Bebe usethulela lolu daba.
Lingazelo yabezesa iza ngemva kokuba iningi lendawo ezisemadolobheni zezihlala zisekunyameni ngoba amagetsi esiba khona kwamahola angafika izikhombisa nje kuphela ngelanga. Linkampani evame ukuthenga amagetsi kubomakhelwane okwengezelela kulawo aphehlwa eKaribha ukuze anele ilizwe kodwa lokhu sokuza kuba nzima njengoba idwala leMelika liqhubeka liselakala elizweni okuveza ukuba kuzake kudonsa isikhathi eside ilizwe lisebunyameni. Isikhulumeli sezesa umnumzana Fulat Gwasira uveze ukuba njengenkampani babhekane lobunzima bokusilela kwamanzi edamu leKaribha esithi lokhu kuzakwenza amagetsi aswelakale kwisikhathi eside.
Well, the major reason primarily why we are experiencing load shed because the water level
isizathu sicitsha amagetsi yikuthi inani lamanzi edamu leKaribha selehli. Kulenhlelo eziningi ubukhokheli bethu lohulumende abazithathayo sikhangelane lokwengezelela inani lamagetsi esiwathenga phandle kubomakhelwane.
Kodwa ingcweti kwezomnotho zithi eleZimbabwe elibusiswe ngumumo womkhathi omuhle kangaka olelanga elishisa ngokwaneleyo ukuphehla amagetsi akumelanga lidubeke kanje.
Sokubiza ukuthi uhulumende akhangele ezinye indlela zokuthi athuthukise ngazo amandla kagetsi. Engakhangela ukusebenzisa kana ama-wind mills, amalahle kanye lokunye okushiyashiyaneleyo. Ngokutshintsha okuyenza iclimate akumelanga njengelizwe esiloke sikhangelele ukuthi sizathola amagetsi emanzini esiwathola kuKaribha.
Loba uhulumende eminyakeni edluleyo ube nenhlelo zokuthuthukisa ukutholakala kwamagetsi elizweni ezifana lokungezelela imbawula eziphehla amagetsi esitishini seKaribha kanye lokunikeza imvumo amakhampani azimele wodwa ukuziphehlela loba ukuzithengela amagetsi kwamanye amazwe abawathi ngama-independent power producers. Lokhu akukaletha intuthuko ngoba uhulumende wala ethikaza ukuvulela lawo makampani amathuba okuziphehlela ugetsi. Umnumzana Khumbula Siziba oyingcweti kwezombusazwe uthi uhulumende kwakumele alondoloze izakhiwo zezitishi zikagesi ezifana neBulawayo leHarare Power Station kodwa kusele lenkohlakalo emahofisini aphezulu kahulumende yibo okubangela ukuthi imali yalezinhlelo inyamalale.
Isimo sikiso kathesi njengelizwe sisitshengisa ukuthi uhulumende wahlala wanaba nje wakhohlwa ukuthi izakhiwo ezifanana leHarare Power Station leBulawayo Power Station sezizidala. Kwakumele anelise ukuthi zakhiwe kutsha wenzela ukuthi zithuthukise amandla kagetsi ezaziwalungisa.
Kodwa ukusilela kwamandla kagetsi sekudala inkinga eziningi emafekithali osokubangela ukuthi izisebenzi zitshone zihlezi emsebenzini. Umqondisi wenhlanganiso emela abemba amatsha aligugu eZimbabwe Miners Federation of Zimbabwe umnumzana Wellington Takavarasha uthe abambayo sebesebenzisa amafutha ediesel ukuchola amatshe ngoba amandla kagetsi etshona engekho.
Ama-miners asedubeke kakhulu ngokuthi nxa behamba besiya lapho kugayiswa khona abagayisi abaningi basebenzisa amagetsi. So nxa ungela amagetsi basebenzisa idiesel. Idiesel yana ilabe seli-expensive kakhulu ukuthi ama-charges anikwa ama-small scale miners ayabe sengezeleke.
Eminyakeni edlule izesa ibithenga amandla kagetsi emazweni angabomakhelwane efana ne-South Africa ne-Mozambique. Kodwa ulandela ukuhluleka ukubhadala izikwede zayo lawo mazwe asefuna imbadalo yokuqala andubana aphe leyo nkampani ugetsi. Isikhulumeli sezesa umnumzana Fulad Kwasela ngeviki edluleyo uthe inkampani yakhe isaqoqa imali engafika izigidi ezingamashumi ayisishiyagalombili zamadola 80 million yokubhadala izikwede ze-Eskom yase-South Africa le-Hydro Electrica Dikabaru Basa yase-Mozambiki. Kodwa umnumzana Thembelihle Sihwa uthi osokubangele izisa ukuthi ehlile ukubhadala izikweletu zayo ukuthi layo ayibhadala imali yayo zinkampani kanye lemizi eminingi emadolobheni esifika kubhiliyoni lengxenye zamadola 1.5 billion US dollars.
Mina singakhangela ukuthi bangaka abantu ababhadalayo imali yezisa balutshwane. Ezinye izikweleti zethu zilabo 5-10 years, and if you look kulama izikweleti aziowa ngabantu namakhampani eZimbabwe ziyafika close to 1.5 billion.
Kodwa kulandela isaziso sokuthi kulezi gidi ezingaba ngamakhulu amahlanu zamadola 500 million ethelwe emkambo ukuthengisela idola leMelika owe-Interbank Foreign Exchange Market amankampani afana lezesa akhangele ukwenelisa ukuthola imali yaphandle yokuthenga ngayo amagesi kwelizwe kanye lokubhadala izikweleti zayo. Umphathi ntambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube ebhala enkundleni yokuxhumana ebulenjini ye-Twitter uthe uhlelo lwemali le efakwe ebhanga le-RBZ izaqakathekiswa amankampani afana lezesa. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare uGibson Bebe.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu? Lalelani indaba ezimhlotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku-short wave 4930 6065 15460 laku 13860 kilohertz.
Amazwi kamkhokheli we-MDC umnumzana Nelson Chamisa awukuthi sokumele kubunje uhulumende ozaphatha intambo zombuso okwesikhatshana kulungiselelwa ukhetho olutsha asechodozwe ngabanye kubandla leZANU-PF abathi uChamisa uyaziphuphela. Ekhuluma emhlanganweni awenzele eChirezi izolo umnumzana Chamisa uthe ukutshabalala komnotho kuveza sobala ukuthi uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa sehlulekile. Ngokunjalo uthe kumele kubunje uhulumende ozavusa okwesikhatshana we-Transitional Authority ezame ukuhlenga ilizwe ebunzimeni eliphakathi kwabo andubana kwenziwe ukhetho olutsha. UChamisa wengeze wathi uMnangagwa kumele akhulumisane laye ngoba kunguye yena Chamisa olesisombululo kunkinga zonke ezikhona. Ebuzwa ukuthi inkulumo lezi kumele zikhokhelwe ngubani, umnumzana Chamisa uthe kumele zikhokhelwe ngumuntu ohloniphekayo ofanelwake waba ngumongameli wele South Africa umnumzana Kgalema Motlanthe. Kodwa ilunga leZANU-PF umnumzana Belief Gawule uthi asikho isidingo sokubumba uhulumende omutsha ngoba uhulumende okhona enguhulumende owakhethwa ngabantu njalo esenza umsebenzi wakhe kakuhle.
Singakhohlwa ukuthi umthuli ijaka lakomthuli ingcitshi engumthuli isikhuthi kamfundo singumthuli sithe sona austerity for prosperity asibopheni amabhanti izinto zizaba nzima wakujolo umthuli kodwa phambili ngale sizayehla sesihla umehlo ohamba and sokufika khona pane bangeni belani mani ubone ngamele ngifuna ukuzitela futhi ukuthi lindela nje kwezisukanyana ezinjani kulo mntu oyitengisayo umthuli thena uzangeniswa imali ekaye 500 million lapha ilungisise izinto ezinye sezikhona kuhambe kuhambe ama-supporters la kade zibeselwe ndlala lawa abantu aza kumeceleni abukele isitimela sihamba kahle asilindeni sibone izinto zizinzima kodwa into zizalunga ngithi abantu bengalaleli ukukhohliswa ngabantu laba abanganasikhathi sokuzwela abantu ukuthi baphakathi kwenhlupho ezinye abantu abakhohlisa abantu labo tshamisa bazama ukuthi bakhohlisa abantu ngendlela aba-desperate ngayo nangendlela futhi utshamisa ayenza ngayo izinto zakhe uthi abantu beyibenze bengalayo ayisikho lokho kanti yibo abaphethe amakhiye amakhiye okulungisa ekonomi baphiwa ubani kanti abantu abakhethile kuthi into yonke engalatshamisa phakathi angeke ihambe yibo abakhulu engavuka efile kusasa kuthi yonke into izakuma akula nto enjalo izinto zonke ziyahamba yikuzikhohlisa nje ukukhohlisa abantu lokhu ihulumende loku akayehluleki asimnikeni isikhathi ngaphandle kwabajahileyo kade vele befuna ukuthi ngabe into zonke ziba nto eliyo
isikhathi esinganani kodwa babugawule ngoba abantu bathwele nzima abantu bayakhala ngokusilela kwemali ukudula kwezinto intengo yiqansa iqonga masayana akuphileke elizweni batho njalo abantu
mina ngangikhangela abantu ukuthi isikhathi esinganani ngifuna ukuthi ngiphinde ngikhulume ngithi umnangagwa uyayazi into ayenzayo umnangagwa uyayazi into ayenza njalo lento ayinjongileyo uyayazi ukuthi njalo umnangagwa kafuni ukuthi abantu babe phakathi kodubo lonke lolu lwabapilo kodwa udubo lolu lwadalwa kaizolo lokhu okwakathesi kumnangagwa kathesi amadaka anjengabomthuli esithi hhayi madoda into zizakoma kodwa kuphinde kulunge umuntu ophilisana nakhulu kokukhulunywa ngomthuli ngumuntu vele onganjonganga ukuthi kulungisa ngumuntu ojonga ukudiliva
umnumzana Belief Kaule ngoibandla elibusayo eleZanu PF sixhume njalo isikhulumeli sikaTshamisa uDokotela Nkululeko Sibanda sambuza ukuthi ngubani kahle kahle omele abe khona kuhulumende lo abakhuluma ngaye
ukuthi uhulumende lo uzabe minjani kuya ngokuthi iy'nkulumo eziletha lokho ziyabe ziphunyeleliswe kanjani ngoba phela kuyabe kufanele kukhangelwe ukuthi okudingakalayo kuyini njalo uhulumende ofunakalayo nguphi sibone ngani inkulumo kapresident uTshamisa leyi imelelana lokuthi ngembana kokuthi atsho njalo usevele owatsho wathi kule ndaba ezihlanu ezimele zihlaziye zifundise ukwenzela ukuthi lezo liqhube phambili uhulumende lowo ebe nguhulumende okhangelela ukuthi ulungiselwe ukuthi aphumelelise lezo ndaba ezingu-5 azithi zona yi-5-point plan ukwenzela ukuthi ilizwe leZimbabwe lithole ukuqalisa kakutsha
yiziphi lezo zinto ezinhlanu mhlawumbe ungathanda ukuchasisela abalaleli abangazaziyo
ezinhlanu lezi zithi upresident Tshamisa ukuthi kufanele kulungisiswe udaba lwesisekelo sombuso welizwe sisetshenzwe sibe ngendlela eqondileyo njalo kukhangelwe indaba yokhetho ukuthi isikhathi sokunxa kusenza ukhetho lusuka lube lukhetho olungathenjwa ngabantu njalo olulandelwa yikubhidlika kwe-economy kumbe singathi kwezomnotho welizwe sokukhangelwa indaba zama-council kumbe sithi indawo ezizimele zodwa ukuthi kathi zisebenza njani ngaphansi kwesikelo sombuso welizwe esika-2013 bezokhangela njalo ukuthi okuhluphayo kwi-economy kuphi ngemva kwalokho sesikhangela ukudlisana okuphakathi kwelizwe leZimbabwe lamanye amazwe omhlaba nje jikelele
kuhulumende elithi kumele aphathe okwesikhatshana lo yebo uyatsho ukubana kuyabe kuyakhulunyiswana kubonakala ukuthi ngubani omele abe kuwo lina lingafuna ukuba kuwo yini luhulumende
okuqakathekileyo kupresident Tshamisa ukuthi izinto zilungele uZulu weZimbabwe ngakho-ke impumela eyabe itholakale kukhetho nxa ijekisa ukuthi kufanele kube lo muntu osuka kuba zidlali kapresident Tshamisa kumbe labantu khonokho kubonakale kungaba into ezenzakala kubone ngani akuna ngenye indlela esingathulisa ngawo kumbe esingaduduza ngayo umkhonomi ngaphandle kokuthi silethe ubukhokheli obuthembakalayo njalo obukhangelela ukuthi bungalungisa izinto obufana buka president uNelson Tshamisa
uDokotela Nkululeko Sibanda isikhulumeli sikamnumzana Nelson Tshamisa umkhokheli webandla leMDC
Ukukhankasela usekelo kukhetho lwakwele Malawi oluza kwenziwa kusasa kugqitshwe namuhla. Ukhetho lolu ngolokudinga amakhansili, umongameli kanye lamalunga edalela ephalamende. Abancintisayo njalo kulolu khetho ngumongameli Peter Mutharika. Lo mnumzana Saulo Sichilima yena okhala ngokuthi kulakho ukuba lokuqilivezela okukhulu. Abe Malawi Electoral Commission babike izolo ukuba isikhathi sokukhankasa sesiphelile. Unobhala jikelele webandla likaChilima ele United Transformation Movement uNkosazana Patricia Kaliati uthi bakhangelele ukunqoba kulolu khetho laloba nje iningi labancintisayo balelo bandla bebehlukuluzwa. Live Talk lamuhla sikhangela ukonakala komnotho welizwe okuqhubekayo. Kambe kungalungisiswa njani? Thumelani text message kumbe iWhatsApp kunombolo ezithi 001 202 465 0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Leyi Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafitshane. Impi yokuqonga kwemithelo kwezokuthengiselana phakathi kwelemelika lele China ibikwa isiphazamisa umsebenzi wokuthengiselana lamazwe asezwekazile Europe. Amankampani wamazwe aseEurope abikwa esehlalela evalweni esesaba ukuba limpi ingaqhubeka ngalindlela ingatshengisa ukuthi izaphela kusikhathana esifitshane esilandelayo. Sokwadalela inkinga eziningi ekuthengiselaneni lele China, ikakhulu alezigodlo zawo kwele China. Kule ntathelizindaba ezimbalwa ebeziqhatshwe inkampani yezindaba edumileyo kwele Russia eyeCommercent esezitshiye umsebenzi njengendlela yokutshengisela usekelo lwazo kuntatheli ezimbili ezibotshwe ngemva kokuloba udaba oluveza ukuba kungaba lenguquko kunkokheli yedale lephalamende. Abantu sebexwayise ukuba balimuke ngesikhathi somqando esiza lengozi zokuchiswa yimililo ebaswayo ingaba ngenkuni amalahle kumbe ekagetsi ebezama ukukhudumala. Kubika intatheli izindaba yethu uBathabile Masuku.
Isikhathi somqando sibuya lengozi ezehlukeneyo, kodwa okuvame ukwehlela abantu yikutsha kubangelwa zimbawula ezothiwa ngabantu bezama ukukhudumeza ezindlini. Unkosikazi Sifiso Ndiweni ongumongikazi uthi isikhathi esiyiso esomqando kutholakala abantu abaningi bechile kubangelwa izinto ezichiyeneyo.
Ukutsha kungendlela ezichiyeneyo, yikho ke siyalixwayisa ukuthi linazelele ngkhaya emsebenzini ezindlini. Abantu bayakwazi ukuthi bachiswe zintambo zamagetsi ezabe zichiwe zisegcekeni zingavalwanga. Ngekhaya ukuthi omama nxa ligeza abantwana siqala ngokufaka amanzi aqandayo endichini lendichi ayibe indichi yeplastic engabamba umlilo siyaxwayisa njalo ukuthi ngesikhathi nxa lipheka ini izibambo zembiza singabi egcekeni lapho kudlula khona umuntu azibe ngaphakathini kwekweziko kumbe kwestofu njalo abantwana bengabi bevota bawotha umlilo kumbe bawotha iheater akube lomuntu omdala
inkosikazi Ndiweni uqhubeka exwayisa ukuthi abantu benanzelele indawo zonke loba kusendleleni loba ngekhaya ngoba ukutsha kukaningi lezinto ezitshisayo ziziningi
ukutsha kungendlela ezitshiyeneyo yikho ke siyalixwayisa ukuthi linanzelele ngekhaya emsebenzini ezindleleni abantu bayakwazi ukuthi batshiswe zintambo zamagetsi ezabe zitshiywe zisegcekeni zingavalwanga nekhaya ukuthi omama nxa ligeza abantwana qala ngokufaka amanzi aqandayo endichini lendichi ayibe indichi yeplastic engabamba umlilo siyalixwayisa njalo ukuthi ngesikhathi nxa lipheka ini izibambo zembiza singabi egcekeni lapho kudlula khona umuntu azibe ngaphakathini kwekweziko kumbe kwestofu njalo abantwana bengabi bevota bawotha umlilo kumbe bawotha iheater
umongikazi ukhulume njalo ngokwelatshwa komuntu othileyo ukuthi abantu bengakufaki ezandleni zabo ngoba ezinye indawo lapho abantu ababe betshe khona kufuna odokotela
ngiyakwazi ukuthi ngekhaya sile zinto eziningi esingathola ukuthi sipholise ngakho umuntu ngemva kokuba esetshile esikuthi ngama-home remedies kodwa lokhu asikukhuthazi ngoba ukutsha khona kule ndawo esizikhangelele zona ukuthi loba ungabe umuntu etshe indawo encane kodwa indawo ezinjengama-joint emphinjeni lapha nxa umuntu etshe umphimbo amehlo loba nangaphansi ngapha siyabe sikhangelela ukuthi umuntu lowo uzalaliswa ngoba indawo lezi sizithi ngama-special areas ukuze kuthi athole ukulatshwa okuqondileyo uyabe thola njalo lamaphilisi esiwathi ngama-antibiotics
umongikazi Nothando Nyoni ugcizelele ngokuthi izilonda zokutsha ziyingozi njalo ziyabulala nxa zingaphathwanga kuhle kumbe zayekelwa zibola
ama-burns into ebulala abantu masinyane kumbe esingathi izilonda zokutsha nxa zingayekelwa zibe lobomvu zibole ziyakwanisa ukuthi umuntu zimbulale ngaba kuthi yi-septicemia ngolimi lwesibhedlela khona ukhana ukugcina sezibolile yikho ukugcina sokubulala abantu ngenxa yokungagcinakali kuhle hambani esibhedlela liye kwelatshwa khona kungabi yinto eliyigcina ngekhaya ngoba sonke kufanele sibone ukuthi akusonto efanele ukwenzakala ngoba kuyingozi okufanele siyenqabele ngekhaya
inkosikazi sidumisile Songo omunye olesihloko sakhe esehlelwa ingozi yokutsha uthi yena waluthola usizo esibhedlela abantu bengabokwesabela khatshana
mina ngomunye engilesihlobo sami esatshayo wathi nje epheka kananzelelanga isigqoko salumatha umlilo wathi esuka lapho eziko wasuka egijima manje lapho egijima isigqoko sasilokhu sibhebha ngamandla senelisa ukuthi simbambe samgiqa phansi samboza ngengubo eyayimanzi yikho ke ukuthi umlilo lwana ume ukubhebha saphanga samgijimisela esibhedlela ngoba wayechile ngamandla wenelisa ukuphola so ngakho ngiyaqonqosela abantu ukuthi khona nxa sesivelelwe ingozi hambeni nesibhedlela ngiyakwazi ukuthi mhlawumbe kwezinye isikhathi sabe sesisaba ukuthi nxa uzafunakala opolice report lani kodwa hhayi asukumeleni phezulu sihambeni nisethola usizo esibhedlela usizo lukhona
abezempilakahle baxwayisa uzulu ukuthi engesabeli khatshana abuye ezibhedlela azothola usizo ukuze asinde lokusindisa imiphefumulo yalabo ababathandayo nxa sebethe behlelwa yingozi yokutsha loba betshiswe yini bona yibo abazabakwazi ukuthi babasiza njani ukuze bangalahlekelwa zimpilo mahlayana kumbe basale sebelobugoga. Ngimele iStudio 7, ngikobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Hayike isikhathi sesidliwe ngumangoye kodwa singakehlukani, sibonini ebezihamba phambili. kuqhamuke ukulwisana okukhulu phakathi kwabaphila ngokuthengisela isitaladeni lamapholisa eHarare namuhla kwalimala abantu abambalwa. UZulu ukhala ngokucitshwa kwamagetsi osokusenzakala nsuku zonke. Kwanele olivalelisayo nguNtungamile Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.